atisendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane, $36,000.
But into yakadisimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulaza ukukhetha, akula ukukhetha umhlobo, akula ukukhetha ibandla, akula ukukhetha ukuthi lo fichane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorngrove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane, $36,000. Lumthetho othiwa statutory instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasotsha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasotsha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasotsha eZimbabwe aseMozambique. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasotsha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasotsha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba seBhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithesi lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ke ebona ngokomvikela lokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibone isana ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuba uhamba kwaMnangagwa lo minister wa of defense kanye lama generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo president uNyusi. Esingakwa kwazi ukuthi uhambe khona ngale engu-chairman yini we-security organ, security and peace organ e-SADC uMbusi Hambile nje njengomnumzana uMnangagwa emelele ilizwe laseZimbabwe. Asilaqinisa ukuthi ngabe imele okuyikho okwenzakeleni ngoba siyakwazi ukuthi kuvele bese kuhambe kudala amabutho la othwa ngama-mercenaries abakhokhelelwa nguColonel Dyke khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu. Asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi kaTesla lilukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohlupho lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakho na yalo umsebenzi yabi siya kubani. Into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekhuluma bekuthiwa khona i-mega deal. Aba mega deal aweZimbabwe siyakwazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esinengi okuya kwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba bayiba basembusweni.
Una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe?
U-president uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengo-president ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe uya deploya kuphela nxa iParliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho. Nxa iParliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iParliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe. Nxa iParliament ingavumelani lombono wakhe kutsho ukuthi amasotsha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya.
Manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalela eParliamente ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliamente?
Esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenge. Okwakuqala nxa siseParliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eParliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eParliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lothiwa iConstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi. Umsebenzi wethu njengamalunga edalela eParliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe zisenza esenziwa ngaphakathina kwelizwe. Kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eParliamente yikubumba umthetho. Okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba seBhinga edalela eParliamente engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i$17 million esijonge ukuphathisa abatsha abakwenza amabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizaqishwa lamuhla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulelu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalumbiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo.
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende?
Singathi 4,332.
bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo?
Yebo, sebe khona abatsha abasemathebeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqindi zethu zonke khona emathebeleland sebefaka yini bonke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo zabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo loluzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njolomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kwabulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu lolu ncedo?
Yena umongameli kayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe uyinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama face masks la agqoka ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama face mask ayi 1450. Kuyobuya-ke ama gloves awe plastic bawayiza ngesikhiwa bethi ngama latex gloves ayi 1000 ikhulu lelo. Kuyobuya-ke ama sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ugeza izandla kuyobuya ama-liters ayi 23 amachumi ababili nentathu yama-liters ama-sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abe-Thorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le kwentuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomiti aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube le minyaka engamathumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu, i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Basakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela eGogwe phansi kwaChief Njelele. Yes, lokhu esiku-lockdown sivalelwe sibili. Okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo esingabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi nalo umkhuhlane siyawesaba. Kodwa indlala yesisikhulela lezi zinto emashophu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ichukela lona lodwa eliyofuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
Munyoni ewange salibonani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7. Thina ngapha ewange silesimanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini zekholiyari ewange company kholiyari ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngama-free market, ngabantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla. As I'm talking that test, ngabantu abazidlaleleyo abala lutho, abantu basemareserve. Different part of it, yona ikholari sisiyavula ama-ofisi isithi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekunzimeni lapha ewangeni?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Ye, hayi siyayibona i-corona sokuphinde kwengezo futhi isikhathi. Kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, emakhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi zama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu kudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabange abantu. Ugovernmenti wezantu ufumele acabanga abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziyekudla utshani. Hayi, dala angathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane wekorona. Asiyo nto enhle leyo. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathwele nzima babulawa yindlala. Zantu ifayikazi yakwanisa lutho. Njengakithi ngapha emathebheleleni ndivela abakazi besincede ngalutho. Ngitsho ungani asilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayo abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kuphi abantu abafayo? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikhoroni buye kathesi isibulele abantu abangu-leveni sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo igugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo igugurawundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa bayi-leveni. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa igugurawundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli beStudio 7. Lathi ngapha kogodlwayo, eyi, ule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo. Siphunguluzwa njengabanye, siyakhala sokuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba mhla kungena lapha uzasiqeda dulo. acela sokuthi ngazi basikhangela lati ngabo ngoba lokudla kuphela lokho simele yabona kwesocial welfare ukuhwaliswa sona sisese emakhaya sokwathi kuzaza kube njani nase yafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyashiya nganamuntu udinga lapho kokhona hayi ngiyabonga mina ngelwanikala kuward 5 eflabuzo
salibonani basakazi nabalaleli bestudio 7 mina igama lami ngubhizini yancube ngikhuluma ngiseplumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku izimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ubona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenza umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyenza zithalaza zisesaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezalo PF hawu lezo ziyenza zikhululekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathalekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona ngani vele akukho fair ukuthi eZimbabwe kwenziwe ngalelo kuze ngoba abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-Studio 7 lo ngisogogwa na umoya ezombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sithengise ukuthandana lokukhula ezweni ngiyezwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abe-Mark South yo-Mark North uzabe khala bekhalela ukubana akula lwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo beqamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona into leyo nto singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ulenhlanhla ngoba sukutshele kulo makhona lakho eceni ungamekele lunywa yenyoka ukuthi uzazibonela uzabizela abasnekpak ukuthi bazoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana nokukhula nokuthi angaphandle nxa ukuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelani izinto wena osukwazi suwazile isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esingekho uhulumente uzabuya uhulumente uzabuya ama-resources uhulumente lana i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osukwazi kumbefungapha edrobheni wathola ulwazi kumbuleredio wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze layaphephe engozini ye-COVID-19 ngiyabonga
bekungamazwi enu linabalaleli bethu elesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuqeqebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus eWashington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona. Kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani, bahambe emsebenzini kumbe bangahambi emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini, njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini, bantshintsha baze bantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengama-park ukuthi abantu bangahlangana bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane izinamba amanombolo ehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu lakathe sisiloko sile lowest number of deaths in the United States compared to other states, la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho and labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyo into entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leve isigqili. So lanxa ubugqili lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abatshayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala city old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema restaurant lapho kule public khona, yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza umbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State.
Kamfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus sibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuke balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.